Inkosikazi Pamela Mary Tremont wethule amazila emhlanganweni wakhe wakuqala nentshalelo izindaba eZimbabwe lapho athe ukuze leZimbabwe lithuthuke kufanele lihloniphe amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu.
Asikholwa ukuba kungaba lentuthuko kwezomnotho kungela kuhlonishwa kwamalungelo kaZulu.
Unkosikazi Tremont uqhubeke esithi uhulumende weMelika uzasebenza nenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezombusazwe loZulu jikelele ukuqinisa umbuso wentando kaZulu. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zivumelane lamazi akhe zisithi ukuze leZimbabwe lihlonitshwe emhlabeni wonke kumele kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Enye yalezi ngcwethi unkosikazi Hilda Chuma ofundisa ekolishini yeMidland State University kugatsha lwezombusazwe othi kuqakathekile ukuba kuhlonitshwe amalungelo.
Ngibona ngathi idemokhrasi yinto eqakathekile kakhulu and ngokukhuluma kwa-ambasada uthi yena idemokhrasi iqakathekile ukuthi uze kuvule iminyango futhi iZimbabwe izuze ama-investors not only America but around the world.
Unkosikazi Janet Dlamini oyinhlanganiso yeDemocratic Initiative Zimbabwe uthi ukuze umnotho uthuthuke kumele eZimbabwe lihambelane lokwenzakala emhlabeni wonke.
Ngibona ngathi impumelelo yeZimbabwe isezandleni zabantu baseZimbabwe and labakhokheli bakhona lokuthi abantu babambisane kusebenze gadalale.
Umholi wogatsha lokwenzakala eZimbabwe lakwamanye amazwe kugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Richard Mawomva usole kakhulu amazi kaTremont.
Lo melo mutsha wase-America kwelaseZimbabwe ngibona kulihlazo ukuthi yena ethi eZimbabwe akula umbuso wentando kaZulu njalo amalungelo abantu kalondolozo. Kutshengisela ukuthi uvele olombono ongekho muhle ngeZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Thethi Ncube osekela ibandla leZANU-PF.
Inkulumo le eyokuthi eZimbabwe akula demokhrasi ingamanga luhlaza tshoko ngoba iZimbabwe ledemokhrasi sahamba empini siyalwela idemokhrasi ukuthi sithole uzibuse ukuthi wonke umuntu akwanise ukuvota akukazi kube lo mnyaka wama-elections esiwuyeqayo singabi lama-elections. Ekhothi silayo ijudiciary esebenza kuhle, sile-legislature, sile-executive, sile-separation of powers, sile-freedom of expression, sile-constitution eyayenzwa ngabantu beZimbabwe.
Unkosikazi Tremont uthe eleMelika kalisoze lizihluphe ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe afana labo-Russia le-China kodwa esithi eleMelika lamathuba angcono angasiza umnotho weZimbabwe. Ebuzisiswa ngamazi kamongameli awukuba eleMelika lifuna ukubeka inkamba zamasosha kweleZambia, uTremonte ukuphikisile lokhu esithi eleMelika lifuna ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe wonke awe-Afrika. Uphinde wakhuluma ngendlala ehlasele abantu beZimbabwe esithi lo nyaka eleMelika lizaphathisa leZimbabwe ngosizo lwemali efika izigidi eziyisithupha lambili zamadola eMelika, $62 million, ukuncedisa abantu abalambayo ngenxa yendlala ebangelwa yisi El Nino. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.